Iningi labantu litshengise ukuphatheka kubi ngeminye yemibuzo ebibuzwa uZulu ngesikhathi ebalwa besithi basele bengabadidekileyo njengoba bengabonanga ubudlelwano obukhona phakathi kwemibuzo lohlelo lokubalwa. Omunye walabo abathi bamangaliswe ngeminye yemibuzo abekade beyibuzwa ngunkosikazi Nesisa Mdlongwa wakoBulawayo.
Ye mina lami njengomama isakhamuzi sibili hayi akumphathanga ngendlela kade bebuza ngakhona hayi bebesibuza sibili imibuzo yakhona eminengi nengi ngokusa kuyi-Thursday kuvuka kuyi-Friday kulela abantu abangaki endlini ovuke ehamba ongahlali khona lapho ke walala ngubani njalo umkakho usebenza ngalihlala libangaki udla kangaki ngelanga mbatshe ukuthi hayi mina vele ngasisebenzi sihlezi nje singumuntu ozihlaleleyo ongalaplani ukuthi ngathi ngithini ye umsebenzi uyawufuna yithi ye umsebenzi ngiyawufuna.
Eminye imibuzo yakhona unkosikazi Mdlongwa uthi ibingethelela amahloni emuntwini omdala njengaye.
Ye ligeza kangaka izandla ngelanga ligezela ngaphi izandla libasa umlilo lipheka ngestofu liye redio endlini lile TV endlini lile foni yabo imibuzo yonke le nje kade besibuza yona so singazi ukuthi imbuzo leyade besibuza yona ngeyani injani but bekunzima ukuthi siyiphendule shem njengeyokuthi kuthiwe endlini lilele libangayo kuvuka kusisa yabo into zangikhona heyi hayi bezinzima kakhulu imibuzo yabo hayi binzima so asazi ukuthi singancediseka yini ngembuzo yabo yona leyade besibuza yona.
Okugcizelelwe njalo ngunkosikazi Zandile Ngulube wasedolobheni leHarare.
Eminye imibuzo kade buzwa kusensasi ayisiyo imibuzo ebesiyikhangelele njengokwazi kwethu ukuthi isensasi ngeyokuthi sibalwe kukhanya ukuthi population injani imi njani population elizwe so eminye imibuzo njengami mina ngengabuzwa ngokuthi ngisebenzisa i-toilet yiphi i-septic blay kumbe iflash yinto ade ngizibuzwa lokuthi nxa siphuma e-toilet siyageza izandla ngaphi yimbuzo engiyibuziweyo lami mphendula lile sinki yini mphendule lami so eminye imibuzo kade ngayicabangeli vele ukuthi ingabuzwa.
Eminye yemibuzo yakhona unkosikazi Ngulube uthi akayizwisisanga ukuthi vele ibijongeni
lokuthi ngichilo mina ukuthi hayi umkami kasebenzi but at the end of the day ngiyabuza ukuthi uprofita how much profit ebuyayo endlini nje imali engenayo endlini kodwa ngichila ukuthi kasisebenzi so angazi ukungenelana njani imibuzo yabo ingani imibuzo yokuthi sizoncedakala sizosizakala bafuna ukusisiza ngendlela kade bebuza ngayo so angazi ukuthi yikho yini okade kumele kubuzwe kumbe njalo silahlekile.
Kwagcizelelwa ngesinye njalo isakhamuzi edolobheni lakoBulawayo umnumzana Humphrey Siziba othi yena ubengayizwisisi laye eminye imibuzo yakhona ukuthi ibibuzelwani.
Kulalapho engibuzwe khona ukuthi indlu yashiwa ngezitini ezingaki ngase ngibuza futhi ukuthi ngishadile yini omunye wami wacina ukuthi I love you kimi kumbe ngacina ukuthi mina I love you ngisisho komunye wami so eminye imibuzo bengayizwisisi but bona bangama-experts ku-statistics bayakwazi ukuthi bayisebenzisane yonke leyi esingathi information yonke leyo yade beyidinga.
Umqondisi enhlanganisweni yezimstats umnumzana Taguma Mahonde uthi umsebenzi wezokubalwa kwabantu kuleli ubusenziwa kulandelwa iziqondiso okwavunyelanwa kizo ukuba zilandelwe. Wengeza uTaguma esithi kule komiti eyabunjwayo yamalunga avelela kungatsha ezehlukeneyo zikahulumende ukubonisana phezu kokwakumele kubuzwe uZulu.
There have always been questions to do with housing in the census. However, the United Nations, this round of census, they put more emphasis on housing issues. And you know, housing issues have got everything to do with indication of the well-being. It's part of the indicators of the well-being of a society. So this is where it is coming from. I think it has been well received and the data will be there and will be made use of, which assists in the development planning of this country.
Imibuzo ephathelene lezi zindlu abantu abahlala kizo ihlezi khona sonke isikhathi lapho uqhutshwa uhlelo lokubala abantu. Kodwa lonyaka abe-United Nations baqonqosele edabeni lwezi zindlu abantu abahlala kizo njalo liyazi ukuthi esiphathelene lezi zindlu abantu abahlala kizo yizo ezikhomba ukuba umphakathi uhlezi njani. Yiso isisusa salolu daba lombuzo wezindlu uZulu ahlala kizo.
Lolu hlelo lwe census lusungulwe mhla ka 21 Mabasa lwagqitshwa namhla njalo impumela ikhangelelwe ukuphuma kunyanga ezintathu ezilandelayo kodwa inhlanganiso ezilonda amanani abantu emhlabeni jikelele zithi abantu beZimbabwe bakhangelelwe ukuthi sebe yizigidi ezilichumi lanhlanu 15.2 million. Ngimele studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.